Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Amukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 kuZibandlela 2022 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, lezi yindlela embi kakhulu ukuthi ngabadingele indawo eseduzane laphona ngale. Kathi amahofisi kahulumende emaningi engangaka behlulwe yini ukuthi babadonsele eduze ngale. Ongala mali yokusuka khona lesiza lapha, so that means uyehluleka phela ukuthi angafaile amaphepha zakhe.
Imithethwandaba yokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lama-by-elections ngoMvimbitho ihlale emadolobheni ehlukeneyo elizweni namuhla.
Thina lokhu siqhubekela phambili sikhankasa emabandleni. Isikhankasa kuzakhamizi, isikhankasa emakhaya ukuthi abantu behlaba njalo bananzilele imilayo encedisa ukuthi kufikeleke COVID-19. Lamanye amakhansili aseqalisile ukuthi bebe nama-programs okungena even ezindlini.
Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi seziqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ukwenzela ukwengezelela inani labahlatshwayo elizweni. Abeqembu labesifazana abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Australia ele-Creative Passionate Women sebembise izibhorane endaweni ezimbili koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale lokwamukela ababhalisa ukuze banxintise kukhetho lama-by-elections ele-nomination court ele-Mathebeleland North lihlale namhlanje koBulawayo emthethwandaba kamantshi e-Tredgold. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Iningi labantu lithi kuhle ukuqhutshwa kwama-by-elections kodwa lisola umango ohanjwa ngabazophanyeka amaphepha abo ukuba bancintise kulolu khetho kwabe-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission koBulawayo. Okufakazwa isakhamuzi sakoBulawayo ophatheka kwezombusazwe umnumzana Gideon Mangena.
Hayi, le yindlela embi kakhulu ukuthi ngabadingele indawo eseduzane laphona ngale. Kathi amahofisi kahulumende emaningi engangaka behlulwe yini ukuthi babadonsele eduze ngale. Ongala mali yokusuka khona lesiza lapha, so that means uyehluleka phela ukuthi angafaile amaphepha zakhe.
Owaqotshwa edale lephalamende emele inkulumane constituency kodwa osebuyela edale lephalamende engayanga kuma-by-elections umnumzana Phulu kucaca ngomunye wabasola ukuqhutshwa kwe-nomination court koBulawayo.
So okwenzakalayo ukuthi siyacina sihandile futhi e-court sisiya challenger ikugazethu kwama-by-election kuma-constituency ethu. Thina sile court order ethi asiqhotshwanga siloko singama-member of parliament. So yikho okwenzakalayo la. Simangalisa kakhulu ukuthi i-nomination court ye-Mathi North kungani senziwa koBulawayo. Akuhambelani le ndaba ye-devolution esasivele sikhuluma ngayo isikhathi sonke lesi, which is part of policy kahulumende. So kuyinto eyisimanga kakhulu. Ngingazi ukuthi ama-candidate wona athini ngendaba enjalo. Isizathu sakhona bengingakasizi.
Umnumzana Kudakwashe Mavula Musanga omele iZanu PF eBinga North ngomunye wabenelise ukuphanyeka amaphepha e-nomination court e-Tredgold Magistrate Courts namuhla.
Sikhangelele ukuwina, nothing more than a victory. Sikhangelele ukuwina, sikhangelele ukuwina kakhulu ngoba uhulumende wancedisa sibe i-ruling party, ancedisa sibe i-child devolution. That child devolution is there for everyone to see. So khathesi abantu sebevuleka amehlo ukuthi hayi, i-ruling party ilothando labantu bayo. So siyawina.
Unkosikazi Elifia Moyo osuka eCholocho owebandla elibusayo ubuye ekhaphe unkosikazi Musa Ncube Mathema onguye abamkhethe ukuba abamele.
Sithi thina ukhetho lolu silulindele. Silulindele sifuna ukuthi sizikhethele inkokheli esiyifunayo ezasincedisa kukho konke esingabe sikhala ngakho elizweni. Khathi sisikhethe umela nguMusa Ncube ovela eCholocho emhlabangu online, eCholocho South Constituency.
Obekhokhela inomination court yeMathebeleland North kobulawayo umnumzana Richard Sibanda uqale ukwamukela amaphepha abakhangelele ukuncintisa kukhetho ngombimbitho 26 ngehola lechumi ekuseni. Usahluko 159 wesisekelo sombuso weZimbabwe uyaqinisa ukuvumela ukuphatha ama-by-elections ngoZibandlela 26 kuyonale inyanga. Umongameli Mnangagwa wamemezela ukuba kuza kuba ledale lokuphanyeka amabizo alabo abazamela amabandla abo kuthi ngombimbitho mhlaka 26 kuphathwe lolo khetho. Ama-by-elections la azaba ngawokukhetha amalunga edale lephalamende lamakhansila azathi amenyezelwe yizekhi. Bakhona abazabuyela edale lephalamende kumbe ekhansilini bengayanga kuma-by-elections ngezizathu ezehlukeneyo ezimenyezelwe yizekhi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Idale le-nomination court eGwanda lamukele amaphepha labo abafisa ukuncintisa kukhetho lukakhansila kuward 7 eGwanda lamhlanje. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwaye ngumeya weGwanda umnumzana Justin Majale libandla le-MDCT etisetheswa umlando wokusekela ibandla le-MDC Alliance ebelikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lingakaguqulwa ibizo selibizwa ngokuthi yi-Citizens Coalition for Change, i-CCC. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngocweleyo.
Amabandla ezombusazwe azancintisa ukhetho lokudinga ukhansila kwa-ward 7 eGwanda agoqela ele-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ele-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, ele-ZANU-PF elikhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa kanye lele-ZAPU elikhokhelwa ngumnumzana Sibangiliswe Nkomo. Ngemva kokwethula amaphepha akhe kudale le-nomination court, wayengumeya weGwanda umnumzana Justin Majale owebandla le-CCC uthi kuye leli lithuba lakhe lokuqedisa indima aseyiqalile engakaxotshwa.
Thina siqedisa indima eseyiqandayo zonke inhlelo esazivumelana nalo lezakhamuzi ka-ward 7 yinto esilanda ukuthi siyiphuthube njalo sesihamba nesiqubo esikhulu ngoba kumele sizame ukuthi sikhavise lesikhandlisana esalahlekayo.
Umnumzana Vusani Mhlanga owake waba ngukhansila weGwanda webandla le-MDCA ngomunye layo ofaka amaphepha akhe.
Okunye-ke izikhalazo zabantu ukuze zehluke ekhansilini zibanjwe ngendlela efanele ngemva kokukhethwa ngabantu xasezawuphumele hlale phansi labantu kusebenze ndawonye sibone ukuthi okade kuhlupha kuyini kungakuncedise kanje.
Umnumzana Lizwe Nathi webandla le-ZAPU uthi uzasebenzelana loZulu ukuqhuba inhlelo zika-ward 7.
Sinama-problems esilawo njenge-ward, siyawazi. Sincedisana nini, sibone into siphuma njani. Problems esilawo, ziningi izinto ezisihluphayo ewadini, ziningi izinto ezifuna ukulungisiswa. Kasiboneni ukuthi indawo yethu iyaphumelela layo ibe yisigaba esikhanyayo.
Asenelisanga ukuxhumana lo mnumzana Thembelani Madudu ozamela iZANU-PF. Ukhetho lokudinga ukhansela kwa-ward 7 luzaqhutshwa mhla zimathumi mabili lasithupha kunyanga kaMbimbitho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Umnumzana Douglas Monzora wenelisile ukubhalisa amabizo amalunga ebandla lakhe afisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections esebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Amanye amabandla agoqela elitsha ele-Citizens Coalition for Change lele-ZANU-PF lawo enelisile ukubhalisa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kokuphela kohlelo lolu ekutshoneni kwelanga, isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Witness Dube uchasisa ngamalungiselelo ebandla lakhe.
Umbutho wethu we-MDC Alliance ufakile amaphepha ilizwana lonke nje ama-candidates ku-council laku-National Assembly kobulawayo, hayi sifake zonke indawo kuma-council. Kumisiwe indawo ezimbili iphumula lenkulumane ngodaba lwe-PDP lolo lusasemthethwandaba. Ngaleso sizathu asisakwanisanga ukuthi sifake, kodwa kubo insiza bafakile. Ngigcine ngikhuluma labo emini bese befakile eGwanda bebese court eMathebeleland North, iPinga North constituency, i-candidate yethu ifakile amaphepha. eCholocho South yikho mhlawumbe esingaba singasazwisisananga le candidate yethu. Ngithemba ukuthi sibambile isikhathi sokuyafika ukuyafaka amaphepha. Ilizwana lonke nje leZimbabwe, hayi kukhanya kuhambe kuhle ngokuzwa kwami ngonobhala.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, laye chazisa ngabaza kwenza kubandla lakhe.
Zulu, amakansila ethu akobulawayo aseregistile ngu-Ward 26 uNomeni Hlabani, Ward 21 Thevimbo Maphosa, Ward 20 Enes Rafamoyo, Ward 19 Christopher Dube, Ward 18 Consilia Mlalazi, Ward 12 Lilian Mlilo, Ward 9 Darlington Mabuto, Donaldson Mabuto, and Ward 8 Edwin Ndlovu. Laba ngamaqhawe afela iconscience yawo.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi kwezinye indawo kuza kuba lokushikilisana kwamabandla ezombusazwe, kodwa kwezinye indawo kumgcike ukuthi iliphi ibandla elinqobayo.
Iparty entsha ikamnumzana uChamisa, e-Citizens Coalition for Change, ilakho ukukwanisa ukuthi ithole amasitsi lawo ebengawo-MDC Alliance lapho baxoshwa khona nguDouglas Monzora. Kodwa kulamanye ama-seats angamanga kahle nxa sikhangele umumo wama-numbers, singakhangela indawo enjenge-Epworth lapho kulo mnumzana Etheridge Kureba. I-ZANU-PF candidate abayifakileyo ku-election eledlulileyo lika-2018 itshaye 10,000 plus votes i-independent. Yona i-ZANU-PF yathola 16,000 something vote. So kutsho ukuthi ijumo lokufaka i-candidate yodwa kathesi leZANU yikuthi ihlanganise amavoti nalawo ngoba kukhetho oludlulileyo.
Idayi le-nomination court eHarare liqale umsebenzi wokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections lukambimbitho mhlaka 26 namhlanje ekuseni, laselikhipha amabizo abantu abazancintisa ntambama. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ezinye iinhlanganiso ezizimeleyo zithi sezoqinisa imikhankaso yazo yokukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukujova inani elithe xaxa elizweni okungenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Embikweni awethule izolo, uhulumende uthe inani labantu asebehlatshwe ijekiseni le selisedlula kancinyane izigidi ezine kuphela, 4.2 million. Yena ehlose ukujova abedlula izigidi ezilitshumi, 10 million. Ukufikisa i-head immunity ngesiNgisi, abantu abahlaselwe yi-coronavirus kunsukana ezedluleyo bedlula amakhulu amabili, 235, kwabhubha abalitshumi lanye, 11. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi Yoseni Sibanda.
Into esiyehlise inani kakhulu elabantu abale COVID-19, siyananzelela ukuthi abantu abaningi lokhu beqhubeka behlatshwa injection ye-vaccine, ikanti njalo iningi labantu liyananzelela udingeko lokuba umuntu abe le mask, umuntu abe khatshana. Mbona ngani lokhu kuyayenza ukuthi inani le-COVID lidede. Njalo siyananzelela ukuthi lalaba abaseduzane lathi abeGoli okujayele ukubuya khona abantu abaningi abale-COVID, inani labo selehlile. Khonokhu njalo kuyanceda ukuthi inani lethu lehle.
Ziqhubeka njani inhlelo eliziqhubayo ezokukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19? Kungabe kulengxaki na elidibana lazo?
Siyananzelela ukuba iningi labantu selikubona ukudingeka kokuthi bayehlatshwa injection. Thina lokhu sikhubekela phambili, sikhankasa emabandleni, sikhankasa kuzakhamizi, sikhankasa emakhaya ukuthi abantu behlaba njalo bananzelele imilayo encedisa ukuthi kuvikeleke COVID-19. Siyananzela njalo ukuthi lamanye amakhansila aseqalisile ukuthi bebe nama-programs okungena even ezindlini endaweni, belethe-ke i-vaccine ibeduze labantu. Kwenza ukuthi abantu bekwanise ukwenela ukuthi bahlatshwe. Akula mgoqo ekhona. Into kuphela eqakathekileyo yona leyo ukuthi siqhubeke phambili lokhu sikhuthazana labantu lokuthi layo uhulumende abe lohlelo loluletha i-vaccine eduze labantu.
Lo umfundisi Useni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. umongameli Joe Biden weMelika uthi ilizwe lakhe lizethesa izijeziso zenotho umongameli Vladimir Putin wele Russia ofuna ukuhlasela ele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press bathi umongameli Biden wethule lokhu izolo ekhuluma lentatheli izindaba ngomumo osemngceleni wele-Ukraine lapho ele-Russia eselifake ibutho elihlome laphelela limelele umlayo ovela kumongameli Putin ukuba lenzeni. Kodwa umnumzana Dmitry Peskov, isikhulumeli sikamongameli Putin, uthi izijeziso zenotho zingaba buhlungu lanxa zingasoze ziguqule izenzo zakhe. ELiRussia lithi kalifuni ukuthele Ukraine lingene kumanyano we-North Atlantic Treaty Organization i-NATO evikela ngezikhali amazwe akumanyano lo engahlaselwa. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ingxabangxoza ephakathi kwele-Russia le-Ukraine ilemvelo ende kakhulu evelela kuSoviet Union. Kodwa ke okukhona ukuthi uPutin uvele ngumuntu othanda impi. Ulezimpe eziningi, ezinye Georgia, ezinye Latvia, ezinye ngapi. Yena uyafaka izikhali zakhe eze-Russia, e-Ukraine, ngoba ufuna ukuthi abe ngumuntu o-controller kumbe ophethe emngceleni, imngcele leyana eqonda le-Baltic Sea. Kodwa uBiden akakwanisi ukuthi afake izikhali zakhe ngoba ufanele asebenzelane le-NATO loba angaze anike izikhali e-Ukraine. Okukhona ukuthi sokufanele kukhulunyiswane kathi sixoxisane. Kodwa njengokubona kwami, nxa uBiden efuna ukuthi avikele i-Ukraine, okuba ilokhu ekhuluma lokhana akusancedi lutho. Ngoba ujaha lo uPutin sevamise eqonde khona ukufaka amabutho akhe e-Ukraine. Mina ngibona ngathi amabutho e-America kahle angene e-Ukraine. Bahle bangene le-NATO, hatshi lokhu akutshoyo ukuthi bazanikeza izikhali i-Ukraine. Lokhu akusezi kusebenze lutho ngoba yikho abakwenzayo laphana uPutin wasethatha i-Donetsk.
Lokhu-ke Ngwenya, okwezijeziso zenotho kungasebenza yini xa sikhangele ilizwe le-Russia ngokuma kwalo? Lo Putin ngokwakhe sibi.
Izijeziso ezikhulunywa nguBiden, izijeziso eziqondane lamakhampani amakhulu e-Russia, alama-business e-America, e-Europe. Ngizakunika umzekeliso e-Gazprom. I-Gazprom singathi yikhampani e-supplya i-gas i-Europe yonke. Ikhampani enkulu kakhulu khona ababukeli bebhora bayabona nje ibhaliwe ukuthi Gazprom. Impompi zayo ezinjengeferuka ziyedlula khona e-Ukraine zisiya e-Europe. Kutho ukuthi nxa i-America iqonde ukuthi ifake izijeziso ezinkulu kakhulu, bayakwanisa ukuthi bathika bavale i-Ukraine, kayivale impompi ezegasi lezana eziya e-Europe. Ezinye izijeziso ziningi ngoba kulamakhampani amakhulu abanjengabo Microsoft o Facebook o Google o IBM, amakhampani amakhulu e-America ase-Russia bayakwanisa ukuthi bathi kasavunyezwa.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Live Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa nabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Abeqembu ele-Creative Passion at Women elabesifazana abalichumi lasithupha i-16 abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Australia sebembise izibhorane ezimbili zokusiza abahlali bemalokitshini eChabalala leNtumbane koBulawayo. Kubika intatheli izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasbanda.
Amakhosikazi la ahlala edolobheni le-Perth bahlangane ngenjongo yokubuthanisa imali yokuphathisa kunhlelo zokutholisa abantu amanzi kakhulu edolobheni lakoBulawayo lapho akhulela khona. Unkosazana Rose Ndimande umele umama lawa uchaza kabanzi ngenjongo abahamba ngayo.
NgoJune 2020 kwaba lohlupho olukhulu olamanzi ekhaya koBulawayo eZimbabwe. Kwasithinta kakhulu singomama njalo siyinzalo yeZimbabwe. Saxoxisana ngodubo lwamanzi olukoBulawayo. Into eyasihlukuluza kakhulu ngikuzwa kuthiwa sokulomkhuhlane wesihudo owawusuthatha le mphefumulo yabantu bakithi.
Kuthe kunjalo sebehlangene bazipha igama baqala ukubuthanisa imali kuya phambili egcizelela amandlimande ngohlelo lwabo.
Iqembu leli labomama ibizo lalo kuthiwa yi-Creative Passionate Women, esayifoma ngoJuni ngonyaka ka-2020. Sayenza i-high tea ngoJuni, sanxusa i-community yethu yeZimbabwe ekhonapha ePerth. Savumelana njalo ukwenza enye i-fundraising esayenza ngo-October, i-African Dinner.
Izakhamizi zijabule kwamagama. Umnumzana Edward Nkomazana uhlala eChabalala.
Ukuzala yokuzimbela laba abantwana bethu abasekhulile abasendlini okuthile bangaka kangikwazi ukuthi ngababonga emlobo emzali. Uyakwazi uNkulunkulu ulamandla efanami ngoba le nto ibe yisimanga kithi ngisela ngoba bathe bawubheba phambi kwegedi lani. Lapha amanzi lapha besingekaseda lesikhale ngoba amanzi wona ngokwawo.
Unkosikazi Thi Mpofu esinye njalo esakhamizi seChabalala ngomunye obamukele ngentokozo uncedo lwamanzi.
Ngiyajabula kakhulu ngamanzi la engiwabona lapha. Besinomhlupho kakhulu ngamanzi evalini. Sihamba sicele amachurch sisiyakuphazi labo kade besenzela umusa abantu benkosi besinika. Kodwa ilayini yakhona ibe nkulu, asiphilanga le mzimbeni, silayine uze efike lapho kuphaa khona amanzi.
Umnumzana Albert Ndlovu ngwenhlanganiso yezakhamizi eChabalala Residents Association yena ke ngomunye wabaveze injabulo ngoncedo lwezibhorane lezi.
Sithanda ukubonga omama abe-Australia bengomama bazwele abantu abangomama eChabalala bekade behamba almost 7 to 10 kilometers bedinga amanzi bevuke ekuseni abhitambama bedinga amanzi ngoba besiba le-shortage yamanzi kuthinalanga almost 1 month yonke to 2 months ukuthi kungala manzi kungala drop yamanzi kodwa but as of now njengoba ngikukhangela ukubana i-rig sikhona la.
Izakhamizi zale ndawo zithi zizavikela ukubhidlizwa kwezibhorane lezi lokuthi zingatshontshwa. Umnumzana Godfrey Dube uthi bazimisele kulokhu.
Mina ngikhona futhi ehlangothini lwamapholisa ngingu-chairman we-TPC okutho ukuthi Crime Consultative Committee eChabalala Police Station. Silokupatrola ebusuku sikhangela indawo yethu ilokuthula na. So sizazama ngendlela zonke ukuthi indawo lezizini ngoba yonke into ephila emhlabeni iphila ngamanzi. Umuntu onemali ongelamali nxa engaswela amanzi kala mpilo.
Izakhamizi zakoBulawayo zihlezi zikhathazekile ngoduko lwamanzi wona asekhanya eseligolide kuleli dolobho kodwa abadabuka koBulawayo behlala e-Australia abe-Creative Passionate Women sebenze abahlali bentumbane leChabalala baklamase babobotheke bajabule ngamanzi asetholakala eduze ezibhoraneni ezembiweyo. Amanzi impilo. Ngimele Studio 7 eChabalala igama lami Ezra Jesus Banda.
Abasungule uhlelo lweOperation Dudula kwele South Africa oluhlose ukuxotsha abakwamanye amazwe kulelo lizwe. Lokhu beqinisa elokuthi lolu hlelo luzasungulwa endaweni zonke zelizwe. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zakwele South Africa ezingafuna bokuza kulelo lizwe zithi azibuyeli emuva ngohlelo lweOperation Dudula. Kulolu hlelo abakwele South Africa laba bahamba bengena esitaladeni ezitolo emisikeni lezindlini kwezinye indawo besithi bazingela labo abaselizweni ngokungekho emthethweni. Umnumzana Simpiwe Shabangu nguye ukhokhela inhlelo zalolu hlelo elokishini le-UVEL ehlala beZimbabwe abaningi. Uthi lolu hlelo bafuna lungene kuzo zonke indawo elizweni.
We are against lawlessness that we see. Mainly it's been done by this undocumented foreign nationals. Laba abangekho emzansi ngokungomthetho abahlupa even taxi owners taxi drivers because kukhuthuzwa even ama custom wabo lawa zokugibela ema taxi abahambe wa unapologetic about that.
Emavikini edluleyo usabalele imfanekiso eminingi enhlelweni zebulenjini be-internet. Izalwane zakwele South Africa ezikulolu hlelo zixotshaba kwamanye amazwe abathengisa emisikeni lezidaladeni ikakhulu erenkini yemichova eBarakwanath eSoweto. Isizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu uNkosazana Nobuhle Ajit ngomunye okhulumela labo abesebethathelwe impahla zabo kwathiwa baphindele kubo.
Kulababhuti nje ade bamba bephethe imvuku bethi abafuna ama-foreigner lapho. Sasesihamba ke door to door sibafuna ke labo bantu, sabathola ke labo ama-foreign nationals la acotshiweyo lapho kade bethengisela khona. And inhlizami ubuhlungu ngalokho engikubonileyo because hey bona uma besho bona ngawabo amazwi bathi kumnyama phambili kumnyama emuva, abazi nokuthi benzeni baqalephi.
Kodwa-ke uMnumzana Shabangu uyaphika ukuthi kulolu hlelo abantu bayahlukunyezwa bathathelwe impahla zabo. Uthi benza lolu hlelo besebenzisana lamapholisa.
Our operations are happening peacefully. We don't loot, we don't even take a sweet estradini lomuntu. Thatha izinto zakhe ahambe nazo. Where sazi khona ukuthi ungene ngomthetho bekuyistende se-South African, sisibuyisela ku-South African. They must go back to their country, beze ngendlela e-right, documented.
Lolu hlelo selutshiye iningi lezalwane zeZimbabwe zethuke kakhulu. Abanye bethesa umlando amabandla ezombusazwe abalisa ele Economic Freedom Fighters, i-Action SA, ne-Patriotic Alliance, alenkokheli ezitshotshozela ukukhitshwa kwabakwamanye amazwe emsebenzini lelizweni. Umkhokheli wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda, uthi lesi yisimo esiyingozi esidinga ukuthi uhulumende asukumele phezulu.
Kuzoyenza ukuthi isimo siqhubeke sisibasibi kakhulu, ikakhulukazi ngabantu bokuza. Kuyinto mpela esiyibonayo ukuthi izoba yinkinga ngaliyodala udusho olukhulu kakhulu.
Kusenjalo ofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa ithi sithole imbiko evela kuzalwane zeZimbabwe eJohannesburg lesabelweni seLimpopo zisithi sezitshelwe ukuthi kungafika isikhathi esithile zingabuyelanga kubo zizawukhomba olotshwala. Embikweni oyethulwe yilo ofisi izolo ikhuthaza abeZimbabwe abazithola sebesesimene esiyingozi esidinga ukungenela kwayo ukuthi babhalele kunombolo zeWhatsApp ezeofisi yomeli weZimbabwe ePretoria u-063-712-6156 kumbe econsulate yeJohannesburg ku-082-824-9435 kumbe uconsulate yeCape Town ku-067-379-4379. Umongameli Cyril Ramaphosa laye usethule ukukhathazeka ngokwethuselwa kwezalwane zakwamanye amazwe, wathembisa ukuthi ibandla lakhe selivumelene ukuthi liqakathekise udaba lolu ukuze kungagcini kuseba kube. Ngimelesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguTuso Khumalo.
Ngakhethukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela imithethwandaba yokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho ihlale emadolobheni atshiyeneyo elizweni namhla. Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi seziqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ukuze kwengezelelwe inani labahlatshwayo elizweni ukufikisa i-herd immunity. Abeqembu labesifazane abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele-Australia sebembise izibholane endaweni ezimbili koBulawayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.